Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emfakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest Lodge inkampani yeWange Colliery nakwezinye izindlu ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So very good that case in a rain season, you pay back we are looking at it. Unless one at the river is in free, someone else, Lapo, own a prone corner to Amaflat.
In any Enkai, in Jenna, with the Yaskaba, the Lizwe, the Kalang in Jalang, a secretary, not a Lizwe, Ungamanga Gusi, Jalo, Izulu, Lingani, Yemfane, Loguti, Rubele Sivuno, Estekata, Emasimini.
Labo abalime ngoDisember kuya ngoba ngoJanuwari ngoba abanye bebelime ngoNovemba. So labantu abalime ngoNovemba amabele lana awunakala ngoba izulu like lama kuphelana amabele amakhulu hayi sona ke. Nanyanje amanye ezakwenza kodwa asenyakenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzolo lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuso. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo. Inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okunenge okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo. Osebenza lo meli weWange Central edalele parliamente ekubandlale MDC.
Ke kona ukuthi kwakathesi abakaziselwa because indawo liyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi iflage futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamani. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free. Someone else lapho ongaprone kona tu amaflats.
Kodwa umbiko esasi uthole ukuqala ukuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa angakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lamaflats futhi. So I saw ndawo ukuthi kwa ungathiwa sokugcina amanzi sokusiyesa ukuthi abantu lana babuyele. As long as izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo. Kasi yofuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house alapha abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu. Kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So ndizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama efforts yokuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona abahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engwe ngeviki kuya ama-donors angu-3 or four, maybe I live in Chene, Yompo, cooking oil, or rice. The last time I checked, they were right. I would have the challenge in the end.
Are we all lot or all learning? Selagali all loan?
Yeah, which is a lot of when we are the Sugile. Omunye utona obeleta kuye mpupu, omunye utona obeleta kuye cooking oil, omunye utona obeleta rice, omunye obeleta mapungu, omunye sosi zololu wedu ngani luchange nilizama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke, kodwa hayi bekulomzamo sikuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone, kodwa singababoni kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo, sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo beselelo ihlupho olunje, ngoba sibhilive ukuthi thina njengeparty kufuze ukuthi sihlale sisebantwini, ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP yo-councilor ivela ku-MDC. So i-policy yethu yangiyabi ngeyokuthi sifuze sihlale silabantu, sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu, njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.
Lo ngumnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli we-Wonke Central edalele phala nje ekubandla le-MDC, sixoxela ekhona le eWange. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi, sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, isiphathamandla sebandla le-MDCT, njalo ehlala esiphonyoka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungelamsebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali, akula umuntu esebenzayo ukuthi bafole imali. Ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela, nawe ungalamali awelatha. Abantu sebegulela emakhaya, bafele emakhaya, nokuthi umuntu abekwazi ukuthi ngihambe esibhedlela kuba ngingeke ngizali khona ngoba ngingelamali yokubhadala. Ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isikhuphile esikhuphile ngakhona. Abantu abaningi sebesebenza emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwe-BIM lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuthe besikole lanxa uhlelo lolulungafaki imali. Ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BIM luyathuka besiyithatha iminyaka omunye kalifaki imali. But abantwana bakhona babe behamba kuthe besikole ngoba khangele abantwana abagcina imali ekhulumeni. Okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balithane phe besikole.
Kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imali emide. Alokhu esebenza yini njalo imithi eyatholakala kuwo?
Ye, amaklinikhi lawa thina sasinjengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe. Amaklinikhi lawa ayefika ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary. So amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke. Aphumelelayo mabili, ayasebenza kakhulu, imithi iyatholakala. Kodwa emsiphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela, kodwa kulawo makliniki imithi khona ayiselakali kini. Amakliniki lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yiMvuma Mission Hospital. I-settlement area leyi igoqela ama-ward phese angi-six nangaphambanisi. So ama-ward wonke yena lawa kwakufanele abe lamakliniki, kodwa awathumelelayo yi-ward 25 ne-ward 24. Sasikhangele ukuthi kube leklinikhi kuwadi 15, kube leklinikhi kuwadi 13, kube leklinikhi kuwadi 14. Kuphumelela ahle. Lapho kwaphumelela khona kuwadi 24, iklinikhi yakhona ikolisa omlume. Then kuwadi 25, iklinikhi isevoka.
Kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo, kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Izulu beseliphuzile sibili, kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona lingani kuza kuba ngcono sibili, hayi likhanye ngani kuza kuza kuba khona lanamanje bayamabela amadala ayesilela aseyila sibili, hayi azange ibe right sesidelile ngawo, kodwa la alandelayo ngingathileka lisenzeni sizavuna thina labo abalime ngedisemba nangojanuwari ngoba abanye bebelime ngonovemba so labana abalime ngonovemba amabekelana awonakala ngoba izulu like lama bathina ukunamhlakanayini disemba baze bazokuna kubo-8 January so lana amabele amakhulu hhayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT wahlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayile ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi wokwesikhatshana ebalisa umnumzana Lois Mathutu loGodfrey Senengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayile ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende e-Zim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streamer khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streamer. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakhiphile njani ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla obhogo bonke yonke indawo ilizwe lisontshwa nje lisontshwa ngabantu abasebezidini and bafuna ukuthi vele bekhiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebangekayo sitini lokho liqhubeka lishona lisiya phansi akula nto evukayo kambe lizovuka njani ngapha litshontshwa ngapha lilutho into yonke butha into ziyagcwela ekhaya izinto zama-price control izinto zigcwele kubo-black market imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni impuphu kayitholakali kodwa uyithola igcwela kubosiphatheleni lapo imali kayikho abantu bayahlupheka balala emalayinini ngapha amadoktha zaholi amatisha kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamoya ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawunde lezapho yiko kuphela okuphetha umhlaba lo eziphakwe elongu sisabhodi izaphu sithi ye yangena kwi-unity ingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu kuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. Ye, so abantu siloko siboda. Hayi, ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane. Kodwa lokho bekuphose kwayezakala ukuthi uMnangagwa abonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeGoground ayikhulunywe. Izaphu leGoground, izaphu leGoground. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Sanibonani baka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho ngicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe igovernment yahlolisisa kakhulu ePlumtree ezitolo zasemaphandleni abasavumi imali enjengedola uzabethi irate yakhona iphansi kunerendi bafuna amarendi kuphela esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise kunoku ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo eliyenzakala ezitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya usuka Dongbodema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga mina, ngicela ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ungigabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe MDC lo omelele iBingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona, akhuluma ngakhona, uyabumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hayi kubekela phambili usebenzele abantu, ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma into ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ephalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hayi umsebenzi owenzayo Nyawuncuma muhle kakhulu baba.
Njani basakazi beStudio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe, abeStudio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi, hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza not yimi mamthuthika.
Sanibonani bazakazi bami bakwaStudio 7. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, obuya mbuye enkaya eGonya lapho enzalwa khona. Basazi wami sithanda ukubonga le ithuba elisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni uStudio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benze sicelo sakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinga isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye, lo mfowethu wasesimdinge asimthona, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa nguMandaza eGonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwapala duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bangasisiza kakhulu, bemtshele ngumfowethu siyamdinga kakhulu. Yithi abafo wabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu ngumfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukhanjwa kubuye kudlula. Inamba zami engazisebenzisa ezizo ezalana eGoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela basazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres, uvakatshele kwele-Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele-Afghanistan. Uhulumende we-China uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization nayo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike la kwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. Namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa umnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana nalo mongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqanzweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zilapha zingaziqedakali. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqanzweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le iCarolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba o amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kuthi yakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela ku-president Obama ukusiza ngabhemuva sebengathi baba-sensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungukhulu kumbe ungugogo abazawukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola amavoti lalo unkazana obekhona. So bayakukhangela sibasikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili bayamfaka kuphela, ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu u Joseph Chabalala othone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuzani mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Ubi bujangile umlinge esenkoba
ngikumbule
ungikumbule wenkosi
ngikumbule mina wena wenkosi
ngikumbule
ba
ngikumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukhuzula kalalo lapho izingozi zalo zisongu
Kumbula mina, wena
wenkosi yami.
Kumbula,
kumbula nkosi yami.
Nkosi yami,
kumbula nkosi yami.
Nkosi yami,
kumbula nkosi yami. Lapho izono
sa Baba
Jesuse wena baba
wena
ngothula umsawa
ngikhumbule mina
wena
wenkosi
nkosi
yami
ngikhumbule nkosi
ngikhumbule baba
ngikhumbule
nkosi nkosi yami
ngikhumbule nkosi yami lapho
imihla yami
imipha emhlabeni
bibaba
manje kubone nkosi
nkosi yami
ngikukhumbule kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula
nkosi
yami
khumbula
ngikhumbula nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule nkosi
yami Nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami Tha la 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 la
Tha la 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 la
Tha la 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 la
Tha la la
la
Kumbula
ungikhumbule nkosi yami
kumbula
ungikhumbule nkosi yami
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho izono
sasonuza
izime perfume
bibaba
Jesuse wena baba
wena
ngothula umsawa
ungikhumbule mina
wena
wenkosi
nkosi
yami
ungikhumbule
nkosi ungikhumbule baba
ungikhumbule nkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
imipha emhlabeni
bibaba
manje kubone nkosi
nkosi yami
ngikhumbule
Ngikhumbula mina
ngikhumbula
nkosi
yami
khumbula
ngikhumbula nkosi yami
nkosi yami
ngikhumbula nkosi yami
nkosi yami
ngikhumbula nkosi yami ta la 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 la
umculo weBlack Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathindeka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo Belokhu begcinwe e-guest lodge enkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingalinge mfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa olivalelisayo ngusithandekile mhlanga nikhonapha e-Washington DC